uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamashumi amane i-42,210 asebehlatshwe kuhlandlala kuqala ijekiseni ye-Sinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lolozayo. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isafe. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lolu.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinye ingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa ijekiseni yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlela emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe ijekiseni yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni ye-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova ijekiseni le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine u-right, ngoba sibona ama-ministers labo first president beyithatha, so asikaboni problem kiwo kathi asamenye sithatha ivaccine, sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm.
Wale siyananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umkhuhlane omutsha, imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo livaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi iyaqedakali, kodwa sikutsho ukuthi lanxa kunye njengezakhamizi zakoBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ubavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga nje bakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqakathekile ukuthi nxa ungakhululekanga ungabamba abantu ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayeleni abahamba abahambe, abesala wabesabe, sikuhlonde kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu i-Sinopharm kusiya phambili zizakwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine koBulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic le-Princess Margaret. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.